emazini akhe uthi uhulumende wakhe ulohlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze amabhizimusi aqhube umsebenzi kakuhle, njalo leyo mali yaphandle izaphathisa amakhampani afuna ukuthenga impahla zokusebenzisa phandle kwelizwe. Umnangagwa uthi ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lenelise ukuvumelana nenhlanganiso ezikweletisa imali ezithile.
My government, through the Reserve Bank of Zimbabwe, has negotiated a number of foreign exchange facilities amounting to US$500 million.
Uhulumende wami esebenza le-Reserve Bank of Zimbabwe usekhulumelane lenhlanganiso ezijiyeneyo ezivume ukusinika imali engafika 500 million ezaqeda udubo lwemali yaphandle elizweni. Enye yaleyo mali izaqala ukuthelwa kunkonomi kuyona le iviki.
Umnangagwa uqhubeke wathembisa uZulu ukuthi imali yama-bond note izaqhubeka isebenza kwesikhathi size sifike isikhathi esiqondileyo sokuthi ilizwe libe le mali yalo. Lokhu kungemva kokuba umphathi intambo wezemali lomnotho welizwe umnumzana Mthuli Ncube ethe ilizwe sokumele libe le mali yalo. Umnangagwa uphinde wathi iPhalamende le kufanele isebenze gadalala ekuqedeni ubusela lenkohlakalo kuziphatha amandla zikahulumende lezamakhampani azimele wodwa osekubulele ilizwe. Uthe uzaqondisa imithetho etshiyeneyo ekhangelene lokuthuthukisa indlela uhulumende wakhe aziphatha ngayo kanye lokuvula amagagasi kumakampani afuna ukusakaza. Lokhu kubuya ngesikhathi imithetho ebona ukusakaza elizweni incindezela labo abafuna ukuvula amakampani okusakaza kanye lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Uphinde wakhuthaza amakampani kahulumende afana le-NRZ, CSC, GMB ukuthi sokumele asebenze ezimele, hatshi ukuthemba usekelo lwemali kahulumende.
Equally, state-owned enterprises have an obligation to operate profitably and cannot continue to be a burden to the fiscus.
Amankampani kahulumende akhuthazwa ukuthi asebenze ezimele wodwa, ngakho engaqhubekeli phambili ephiwa usizo lwemali kahulumende. Sizathatha isinqumo esathathwa yikhabhinethi sokuthi kwehliswe inani lamankampani kahulumende ukwenzela ukuthi uhulumende anelise ukulondoloza lawo mankampani.
Isikhulumeli sebandla liphikisa le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe uhulumende we-ZANU-PF akalawo amandla okwenelisa ukuguquka inotho elizweni njengoba kunguye obulala umnotho welizwe. Uphinde wathi lokho kushiwo ngumnangagwa indlela yokuvala uZulu amehlo ngoba awuchoyo ayisiko akwenzayo.
Even in the speech you cannot pick the direction. There is no consensus with the government as to what are the priorities are. They are talking about
kumbiko abawukhulumileyo namhlanje uyazibonela ukuthi akuqondakali lokhu akutshoyo. Bakhuluma ngokuthi bafuna ukuqeda ukusela, kodwa siyazi ukuthi abaqinisanga kulokhu. Bakhuluma ngokufinyeza uhulumende, kodwa baqhatsha abantu abangazi umsebenzi kupolitiko. Amabhizinisi amaningi agcwele la maphepha kwamalayisensi abawabhadaliswayo ukuthi benelise ukusebenza. Yonke into ibuthaniswe eHarare, yikho iHarare ilokuxokozela kwamahofisi kahulumende.
Kunjalo nje amalunga edayela ePhalamende ebandla le-MDC alayensi atshengisele ukungahloniphi umnangagwa ngokuphuma edayela ePhalamende ngesikhathi lapho eqalisa ukubala umbiko wakhe wezimo zelizwe or State of the Nation address. Unkosikazi Dumathemba Ndlovu we-MDC alayensi uthe lokhu bakwenzele ukutshengisela ukungamamukeli ubukhokheli bukamnangagwa ngokuqila akwenzayo ukukhetho lwedluleyo. Ukuvula kwedale lephalamende ngumnangagwa namhlanje kutsho ukuqalisa komsebenzi wephalamende lesishiyagalolunye ikhangelane lohlelo azibalisileyo ezifana nokuqondisa imithetho ezenelisa ukuthuthukisa impilo zabantu. Ngimele isithu 7 seHarare, nguGibson Pepe.